Hayi, asithi ngingenge bandle kokona babasha ngisa sokuzilo konoko. Asithi laba bafundile abafunde abafundele inombolo. Wakhangela White City 100 meters by 120 meters. Angithi so njengoba kutwa siyithetha abantu sababhasa, ungathatha ibhasi eyodwa ithwala abantu abangu 75. Isithwala abantu abangu 75, mina ngasithi singa kutwa sinta mabhasa angu 50. Imali yangkhona siyabe siyithethe ngapi? Thina vele sinodubo lwemali. Njalo siyabe sibathwalelana abantu ukuthi sifuna ukuthabisa abanye, ngoba uma sibathwala sabe sisigambela thina amanga. And njalo abalandeli bethu abagcwala indawo yonke eZimbabwe lapha balelungelo lokuthi balandele umhlangano wabo. Ingane ezinkonzweni abanye basuka ngegatshana njengabomanikaland besiyahlangana esolusu sokulicala khonokho. Akula sikhathi sokubhasa abantu nasingesikhathi sokwazisa izulu ukuthi uhamba njani.
Ungasitshela ukuthi uhambe njani umongameli? Sizwa kuthiwa uhlangane lemuli yakomuyi uJoshua Nkomo waphiwa intonga, kuliqiniso yini lo?
Uhlangene uhambile ubaba upresident uChamisa besiyahlangana eMuseum lapho ugcine izinto zikababa umuyi uJoshua Nkamuko Nyongolo Nkomo. Siyakhangela ukuthi kumi njani, baxoxisana nabantu abangikhona ngale usazisile ukuthi itshenjiswe intonga sesizamelela yini ukuthi uzayithiwa nini, kodwa isithembiso sibe khona.
Sizwa kuthiwa njalo uMnumzana Chamisa uye emzini kaMnumzana Jabulani Sibanda owayengumkhokheli wabalwa impi yenkululeko ekuZanu PF. Kuhambe njani inkulumo le ngeyokuthi azoba ngomunye umkhokheli yini we-MDC kumbe bekuyimbona nje?
Khathesi kuleli lizwe into kumele siyiqaphele ngokuthi abantwana baseZimbabwe badla imbuya ngoluthi. So wonke umuntu uqakathekile. Abantu abanjalwa njengabojabulani kumele bayekhulunyiswa, kodwa thina sibona kuqakathekile ukuthi silandele umbono kamuyi ubaba uSangirayi yokuthi abantwana baseZimbabwe kababambane babe nyandanye ukwenzela ukuthi sikhiphe izano. Ngakutsho ukuthi ukubavakatshela kuthi kuthi sesibanika isikhundla, hhayi